ndaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhlaka 21 kuNkwenkwezi 2020 ngontungameli Nkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje
kulusizi ukubana inani labantu ababanjwa lomkhuhlane liya liqansa and ibona ngazathi kuzaba lusizi kakhulu ukuthi isikhathi esesilanda esomqando emazweni amaningi yikho inani langkhona elikhule kakhulu.
Inani lasebebanjwe igciwane le-coronavirus eZimbabwe selikhwelile laya kwabangamatshumi amane lasishiyangalombili 48.
Umuntu ongaxotshelwanga ukuhlambalaza abesimame abesifazane abe-MDC kaxotshelwanga ukuthukana lo Monica Mtswanga kumbe uChris Mtswanga uxotshelwe ukuxabana lo Sibusiso Moyo.
Obe ngumsekeli kamphathi ntambo obona ngokwethulwa kwemibiko umnumzana Energy Mutoli sexotshwe umsebenzi ngumongameli Mnangagwa ngemva kokuxabana lezinye iziphathamandla zeZANU-PF. Amazwe angentshonalanga asechothoze uhulumende kaMnangagwa ngokuqhubeka esephula amalungelo kaZulu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inani lasebebanjwe igciwane le-coronavirus eZimbabwe selikhwelile laya kumatshumi amane lasishiyangalombili 48 ngemva kokutholakala kwabesifazana ababili belo mkhuhlane lo izolo. Ugatsha lwezempilakahle luthi ababili laba bafike elizweni kunsukwana ezedluleyo, omunye evela kwele Botswana kuthi omunye obevela kwele South Africa. Asebebulewe yi-coronavirus eZimbabwe balokhu bebane kuthi asebesindile labo balokhu belitshumi lasishiyangalombili. Emhlabeni wonke jikelele umkhuhlane lo usubulele abantu abangu 329,000 njalo wahlasela abedlula izigidi ezinhlanu 5 million. Ukukhwela kwenani labalomkhuhlane lo eZimbabwe yinto esichiye inengi lithithibele. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu ibhejo likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Kulusizi ukubana inani labantu ababanjwa lomkhuhlane liya liqansa and ibona ngazathi kuzaba lusizi kakhulu ukuthi isikhathi esesilanda esomqando emazweni amaningi yikho inani langkhona elikhule kakhulu. So thina njengelizwe sesingena emqandweni kuzaya kuqansa. Okulosizi kudlula konke ukuthi thina ma ukhangela uhulumeni wethu i-testing yangkhona kayitshengisi ukuba yi-testing esuthisayo. Okwenzakalayo kathesi ukuthi i-social distance is not there. Ungaza kuyikhulume ngayo emabhasini abantu bayebeminyezelene. Imonopoli yona le abayenza eyozubukho ukuthi kube nguzubukho edothwalayo iyenza ukuthi i-transport ibe nlutshwane. Abantu abaningi uma sebesiya emisebenzini umbene sebevela khona babe beminyezelene, abantu bayaminyezelana bedinga ukudla. So mbona ngazathi konke okuzanywayo kuzaba nzima and laba abantu ababuyayo babuya bebaningi and le testing yangkhona ingani kayisiyo leyana esuthisayo ngokufanayo. And abanye kulamahungahunga ukuthi bafika bese bedlule bejoyine izimuli zabo. So mbona ngazathi ukumemetheka komkhuhlane lokhu nge-testing yethu engani ayicaci lokuthi abantu abatestiwe labangatestwanga uvele kwenzakalani. Umkhuhlane usungabhubhisa isizwe ngendlela into ezenzakala ngayo langendlela abantu asebekhohlwe ngayo ukuthi kulo mkhuhlane.
Ungathini ngodaba lokuthi ababili laba ababanje umkhuhlane lo izolo bavele phandle, omunye uvele kwele Botswana omunye uvele kwele South Africa?
kuzenza kakhulu abantu lapha eZimbabwe kubachaye kakhulu ngoba uma kubanjwe ebantwini bona laba bavela out yabe ngabuya ngehedwe vela out babuye bebaningi balethwe ngabantu so ngibona ngazathi bona labana abantu ukuthi kuthiwe batreswa betholakale so kufuze eqalela khona leBotswana izizalwane zeBotswana ezibalethileyo eplanti eSouth Africa ababalethileyo so ngibona ngazathi kuyakutshengisa ukuthi asiye umuntu obuye yedwa ungathi umuntu lo obuye bebangaka ebhasini bafika abahlala how many people was in contact with. So kya kutshela is not easy to trace yonke le into. So ngibona ngathi okuningi sesikufaka emandleni enkosi kakhulu lapha eZimbabwe ngoba thina sodwa njengabantu beZimbabwe abaselizweni lodubo kunzima ukuthi sithi singamelana ne-corona.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngowenhlanganiso elwela amalungelo ibhejo likaZulu. Kusenjalo uZulu weMathebeleland South uthi usedlela evalweni kulandela ukubaleka kwabantu abalijomi lasishiyagalolunye abakade bevalelwe ehoteleni yeNASA eBaitbridge besahlolwa igciwane le-coronavirus. Abantu laba ngabavele kwele South Africa njalo iningi labo lalibotshiwe kulelo lizwe. Kulabanye njalo abahlanu ababaleke kulihotela kunsukwana ezedluleyo. Sixoxele sakhamuzi seGwanda umnumzana Thande Kozintimkandla.
Laba balekileyo sebeyingozi kakhulu ngobana kabaziwa le simo sabo ukuthi sinjani, bazahlangana lobani, kutheni kwathini. Kuba yinto enzima leyo ukuthi abantu bayithathe lula. Sengathi bangabanjwa masinyane ngobana njengoba nje bebalekile sebeyendani ezijiyeneyo bahlangana labantu abaningi abanye vele ngababazi labo ngabazichazi ukuthi babaleke besuka ku-quarantine. Yinto embi leyo, kumele badingwe babonakale baze bachaze azilembali yabuthi besuka lapho bahambe njani ukwenzela ukuthi nxa belala ngumkhuhlane labo abahlane labo bathole ukuncediswa masinyane.
Manje ngokubona kwakho abantu labo ababalekileyo abasoze befike na endaweni ezifana laboGwanda khona ngapho?
Yikho esikwesabela khona ukuthi njengoba besuka khona eBrightbridge idolobha elikhulu lokuqala eGwanda, engxenye sikhuluma nje sebeke bagudlana labanye abantu ngoba baziwa labo bantu. Yikho esikwesabela kakhulu ukuthi bagcina bephambanisa lenhlala kahle yabantu ngoba umkhuhlane lo kuyethusa ngoba akubonakali ngamehlo, kugcina kubanjwa imitshina. Yikho sibili abantu abakwesabelayo ukuthi nxa bengasuka eBrightbridge xa bengapha kumbe bakobulawayo kumbe bangaphi, iGwanda ngenye izindawo esendleleni engaba sendleleni yalabo bantu besiyalapho angabe bakhona. Sisaba kakhulu sibula ukuthi bangabuya besithwalele ukufa lokhu. Sengathi bangatholakala masinyane lathi sizwe isimo sabo ukwenzela ukuthi sihlale sazi ukuthi kambe ngabe badlule lapha siphebunga kanani. Into yakhona sibili kumele banje ngokuphangisa badinga masinyane.
Kubaleka kwabantu laba kungakutshengisani ukuthi uhulumende kabagcini kuhle na, kumbe kumele bagcinwe ngamapholisa lamasosha ukuze bengabaleki?
Yebo, engxenye mhlawumbe bangakhala ngokuthi kabaphathwa kuhle, kodwa phela kathi vele ophethe kuhle ngubani? Engathi labo bonabo thina esizidlalela ezindlini kubuhlungu, kodwa sihlaliswa ukuthi sizama ukuthi siphephe esimeni lesi esikuso. Kakula muntu othanda ukuthona evalelwe sengitsho khona le mzini wakhe kakumnandi ngitsho. Kuyadina, kuyadaka, kuyasinda, kodwa kumele-ke kwenzakale ngobana indlela ayikho enye indlela kwenqabela umkhuhlane lo. Ye, nxa sekuswelakala ukuthi bagadelwe ngamapholisa lamasosha akube njalo ngoba impilo yabo bebalutshwane benjalo ngazake ivunyelwe phambanisa ilizwe lonke kumbe isizwe sonke.
Umnumzana Thande Kozintimkandla yisakhamuzi seGwanda ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7. Kudaba oluphathelane lezemfundo, ugatsha olubona ngokuqhotshwa kwemihloliso olwezimseki luthi imihloliso ye-O-Level le-A-Level elotshwa ngoNhlangula izabhalwa kusukela mhlaka 29 ngoNhlangula isiyaphela mhlaka 22 ngoNtulikazi. Lokho kuvezwe yisiphathamandla salolugatsha ePhalamende izolo. kodwa inhlanganiso ezimela ababalisi ziya kusola lokho zisithi ukuhlangana kwabafundi kulakho ukumemethekisa igciwane le-coronavirus. Obe ngumsekeli kamphathi Ntambo obona ngokwethulwa kwemibiko umnumzana Energy Mutoli uxotshwe umsebenzi ngumongameli Emmerson Mnangagwa izolo ngemva kokuxabana lezinye iziphathamandla zeZANU-PF. Kumalanga ambalwa edluleyo uMutoli uthe umphathi Ntambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo kanye lomnumzana Christopher Mutswangwa bamqoqela okubi. Ukuxotshwa kwakhe izolo kuze ngemva kokuba ethule umbiko othi abesifazana bebandla le-MDC Alliance abathunjwe batshaywa kakubi ngabantu abanakanelwa ukuthi ngama-CIO bangonondindwa abaxabana phezu kwenhlawulo labantu ababebathengisele imizimba. Uthe kulapho ke abalimalela khona. Abesifazana laba ngunkosazana Joana Mamombe, uNetsai Marova loSicilia Chimbiri. Ukuhlaziya udaba lolu sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Umuntu othi kaxotshelwanga ukuhlambalaza abesimame abesifazane abe-MDC kaxotshelwanga ukuthukana lo Monica Mtswangwa kumbe uChris Mtswangwa uxotshelwe ukuxabana lo Sibusiso Moyo. Yiwo umbuso loyana, yiwo umbuso weZimbabwe. Nxa esethintela phana sethintela pho kungathintwa khona. Ngoba kungasisibusiso moyo labanye asebenza labo ngabo ED mhlambe lokhe esegangeni khona lapho esingazi khona mhlambe ungabe siwafela khona legangeni kanti ke yena ke yena Mthodi lo ngabe kakho esihlalweni namhlanje ube ngene waba nguminisa ngenxa kasibusiso moyo uED waba sesihlalweni ngenxa kasibusiso moyo ngakho ke yumbuso loyana yiba basusa umgabe yiba bafaka uED nxa ngabe esehlambalaza bona sesilwa lo mbuso yikho ekhithiwe kakhithelwanga konke lokho kunye ukhithelwe ukuhlambalaza uSibusiso Moyo.
Umongameli Mnangagwa singathi uxotshe uMutoli ngokuthanda yini njengoba abanye bebesithi bayazwanana ngabangane kumbe ufuqwe ngoSibusiso Moyo labanye.
Siyakwazi sonke ukuthi uMutoli ube ngumfana kaMnangagwa kusuka mhlambe engu-Minister of Defense, engu-Minister of Justice, waze waba ngu-Vice President. Ngakho ke kamkhiphanga ngokuthanda umkhiphe ngoba senyathele lapho kunganyathelwa khona njengoba ngike ngasho uSibusiso Moyo uGeneral uSibusiso Moyo uyumbuso weZimbabwe. Nxa esenyathele laphana sekufanele uED yakhethe phakathi kombuso lokuthi ahambe labangani bakhe bona uMthodi. Ngakho ke akazikhethelanga kube ukuthi under pressure ukuthi akhethe phakathi kombuso kumbe ahambe lalo uJaha. Kuyacaca ke ukuthi uyakwazi ukuthi umbuso ungathi intambo zombuso zingathi yingakho ekhethe ukuthi ahlukane laye asale embusweni la laba bayibo abalamandla.
Khona ukulwisana kunkokheli yeZANU-PF okukhulunywayo wena uyakubona yini?
Akuzwanwa kuZANU-PF kulezi phithiphithi zamaqembu esingathi ngamafaction okudalwa yikufuna isihlalo. Wonke umuntu olaphana ufuna isihlalo ngokuba ukuba sesihlalweni kwenza ukuthi kube lula ukuthi webe ungazi wabotshwa uqhubeke utshontshe ungabotshwanga. Okwesibili kubangwa ilizwe ukuthi kambe ngabe liya endaweni eqondileyo yini ngokuba umnotho siwadilika ngendlela enkulu kakhulu lokhe kwangena nalo uhulumende. Ngakho abanye bayesaba ukuthi ngo-2023 ZANU-PF izaluza ukhetho nxa ezomnotho zinje babanga zonke izinto banga ukukorruption ephakathi kwesizwe babanga isitsha ukudla ukuthi yimi esemfanele ngidle kathesi babanga ukuthi bangaluza ama-election babanga izihlalo bayalwa nje bokuyaphithizela phakathi kwezanu-PF akula kuzwana.
Umnumzana Efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe sixoxelaye ekubulawayo. Amazwe angentshonalanga izolo achotoze uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ngokwephula ilungelo loluntu kanye lesisekelo sombuso welizwe. Kulandela ukuthunjwa lokuhlukuluzwa kweziphathamandla zebandla le-MDC Alliance ezintathu kanye labesifazana bakobulawayo ababili abatshaywa ngamapholisa balimala kakubi. Amazwe agoqela eleMelika, eleBritane, eleFrance, Germany, Greece, Italy lamanye amanyene ethula umbiko okhuthaza uhulumende ukuthi adingisise ngokuthunjwa kwabesifazana beMDC abathi unkosazana Joanna Mamombe, uSicilia Chimbiri kanye loNetsai Marova njalo abophe labo ababathumbayo. Amazwe la athe njalo amapholisa atshaya izelamane zakobulawayo unkosazana nokuthula loNtombizodwa Mpofu kumele ajeziswe. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana ewoza unkosazana Magodo Ngamahlangu.
Kuyinto enhle kakhulukazi ukuthi khona amazwe i-EU, ama-diplomats, lamanye nje amazwe imanyane eminengi-mnengi ikhulume ngalizwi linye, isola, ichothoza isenzakalo lesesibe senzakaleyo. Bekungaba kuhle kakhulukazi ukuthi khona aluba vele mhlaka 16 April kompana kuqala ukutshaywa kwabadadewethu laba be-Country Park ize lamanzi akompofu kwahlala kwaba lokuhlokoma. Manje kukhanya kumelelwe ukuze ukuthi kube lokuphinde kalo isehlakalo esibi futhi eHarare lapho kuthunjwe kwahlukunyezwa khona odade abathathu futhi kube lokuphuza. So kungani kukhona ukuthi khona kulabanye abantu abalamalungelo awahlanxa engahlukuluzwa kulokudonsa. Le ngikhuluma imbono ephuma kuZulu ikakhulu ngapha ngahlangothini lakobulawayo labanye nje abantu abade kwenanzela ukuthi khona udaba lolu siliphuzele. So uthi ngakho mphana ukuthi nxa kungavele kutshaywe oyedwa kumbe kuhlunyezwe oyedwa kuhle kube lokuhlokoma, hhayi ukuthi silindele. Abanye bathi mhlawumbe nga lokho okwenzakale eHarare kwenqatshayiwe ngoba amehlo omhlaba wonke athi uzabuvele kusikhulumende kweZimbabwe ukuthi kanti kwenzakaleni kumantombazana akompofu, kodwa kwekeleyiwe lokho khona kuhlukonywa kwathesi. Lanxa kube kuphuziwe kodwa siyakubongela ukuthi khona linyathelo elithethweyo esikhangelele ukuthi khona uhulumende weZimbabwe kumele azinyuka amakhwapha abone ukuthi kahle kahle kwini kwenzakala elizweni kakhulukazi ngokuhlukuluzwa kwabo mama.
Ungomunye wabantu abake bahlukuluzwa labanye bakho elisebenza lonke, lithini ngokuphathwa kwalaba abahlukuluziwe?
Njengenhlanganiso yehoza usiphatha kabuhlungu kakhulukazi lokho ukuthi khona omama baqhubekela behlukuluzwa kusiya phambili and ukuhlukuluzwa kwangikhona ngokuya ecansini. Singananzela sithathe eHarare lapho sinanzela ukuthi khona bahlukuluziwe bathintwa izitho zabo ngendlela engayisiyo ukuthi vele nxa uhlukumeza umama ngobunguye bakhe. Sinanzela kobulawayo lakho bathukwa labo osisi be-Country Park, bathukwa ngezinqe zabo, bathukwa ngobuyibo izakhiwo zabo, baphinde bathukwe ngolimi abalukhulumayo. So ma amapholisa ekhangele omama abona nje into zokuthi bangazidlala ngazo santando kungakhathala kuliyo, kuyikweyisa lokhu ngoba sibona ama-gender insults and assaults and then sesikhangela futhi sikhangela ukuthi kulama-tribal insults. Sithi yebo kambe siselizweni elilesisekelo sombuso welizwe elivikela amalungelo oluntu kanye labo mama, kodwa kuqhubeka kusizakala mahlayana nje okhangela ukuthi sikhangela ukuthi njengenhlanganiso yokuza abantu laba bajeziswe abanye bajeziswe.
Unkosazana Magodo Ngamahlangu ngowenhlanganiso elwela amalungelo abesifazana ewoza. Ubexoxa loSithandekile Mhlanga weStudio 7. Siphinde saxoxa njalo lolwela amalungelo kaZulu umnumzana Difa Dube.
Into abayikhulumayo into eyisifiso saye wonke umntwana weZimbabwe ofisa ukuthi abone iZimbabwe isiba yilizwe elenza noma elazi ukuthi abantwana beZimbabwe iyini okubalungeleyo ikuyini okungabalungelanga. Ngoba into yokuqala njengokuba sesabona iziphathamandla zikhuluma ukuthi nxa kungumntwana akungenza njani, yiko kanye khona lokhu umbuzo oyi yiwo ofanele ukuthi iziphatha amandla zelizwe lakithi bazibuze ukuthi nxa kungaba abantwana kungabaphatha njalo ukuthi into le iyenzakala ngalendlela. Into engalunganga amazwe amanye lawa adlelana leZimbabwe noma afisa ukuthi ayakhe ubuhlobo obuhle leZimbabwe abafisa ukuthi basebenzisane lelizwe leZimbabwe ngezandla ezikleni, ngezandla ezingelayo udodi. Kodwa ke isixwayiso mina engazitsho, ngingaxwayisa ukuthi inkokeli yakithi abakuthathe lokhu abakuzwa kukhulunywa ngabanye abantu noma abakuzwa kukhulunywa ezalwane zeZimbabwe bengakuthaya indiva, abakuthathe ukuthi kube yinto eserious, abakuthathe kube yinto abayenza ngenhliziyo zabo zonke betshengisela ukuthi bona lento le abasayifuni, into abayifunayo bafuna into enjani. Kodwa ke asazi njalo ukuthi nxa kunje ukuthi iyabiza phetha njani, ngoba esikhathini eziningi sidwala ukubona kuthaya indiva nje into yakhona kwenzakala sengathi ayikho into eyenzakeleyo.
Yena uhulumende Dube nxa evumela ukwephulwa kwamalungelo konke lokhu esikubonayo, kakunanzeleli yini ukuthi kuphazamisa imizamo yakhe yokudlelana kuhle lamanye amazwe?
Kungumbuzo omkhulu lowo baba uNkomo obuzayo, ngoba kwesinye isikhathi ziningi ezinye izinto isigameko ezenzakalayo okuthiya abantu bezibuza imibuzo eminingi bedinga impendulo bengayitholi. Ukuthi nxa ungumuntu akekho umuntu owake waphila eyedwa emhlabeni engaphili labo makhelwane, mhlawumbe engaphili labanye abantu abambisane labo impilo, okuyikho esikuthoyo ukuthi ukubambisana lamanye amazwe noma kungabe kungamazwe ase-Europe noma kungabe ngamazwe asempumalanga noma ngamazwe angenhla noma kungabe kuyiwaphi amazwe noma ngamazwe ase-Africa wonkana, wonke amazwe nxa kungamazwe alobukhokelo buqotho badinga labo ukuthi bebabambisana labanye abantu ngendlela eqotho njalo ngendlela ehlambulukileyo. Okuyinto engayisiyo nto edinga mhlawumbe ukuthi aso rocket science, yinto esegcekeni engadingi mhlawumbe amaprofesa ukuthi baze babuye bavule ama-section athize ukuthi mhlawumbe omunye umuntu aza kuzwisise khona lokho.
Umnumzana Difa Dube ulwela amalungelo kaZulu, sixoxela ekwelebhilitane. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla? Iphephandaba leChronicle lithi abanye abaphila ngokuthengisa ezitaladeni koBulawayo sebeqalile njalo umsebenzi lanxa bengakavunyelwa ngokusemthethweni. Inkundla yezimlife.com yona ithi owake waba yisiphathamandla senkampani yezesa umnumzana Joshua Chifamba utholakale emsulwa inkantolo izolo kucala lenkohlakalo abeletheswa. Sokuyisikhathi senu balaleli, lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salibonani bakwethu, mina nguChipho Gumbo ngosikhobo namethembe Cholocho. Nyezwa lapha abantu bakhala kakhulu ngokuswela ulwazi ngohlupho lwe-corona. Kodwa thina ngapha endaweni engikuyo asilalo uhlupho lolo kangako, ngoba abantu abaningi balolwazi nge-corona. Silama VHW ethu asifundisayo ngaso sonke isikhathi. Silayo uDocus Gumbo, silayo Othilia Thebe ngama VHW akithi lapha esikhona bayasifundisa nge-corona. Siyabonga ukuthi sathola abantu abasincedisayo. Laloba liza si-affecta leli gciwane le-coronavirus, sibonga ukuthi liza si-affectela kwelikhatshana ngenxa yokuthi ulwazi silalo. Silayo iklinika eseduze lathi isamawuru, lakho ulwazi uthola khona mayelana nge-COVID-19. Basifundisa i-social distancing. Emagedini silalokho abakubiza ngokuthi izigubhu giya, ngoba silazi impompi lapha emakhaya. Silamazigubhu giya agejelwe emagedini. Ma ungena nje igedi uyageza, lokhu senzani? Sihlala sigeza izandla. Ngithe ngithathele lithuba ke ngibonge lolu lwazi abasinika lona, abasifundisa lona mayelana lomkhuhlane we-COVID-19. Ngiyababonga laba bantu, ngoba kungayisibo alubana asazi lutho. Lezitolo siyabonga ukuthi ezitolo lapha nxa uhamba kunanyathiselwa amaphepha, fika ufunde ukuze uzwisise. Sibonga ukuthi abhalwe ngesiNdebele esisizwayo. Nxa ngabe mbalile, ngiyakutshela umuntu ongakwanisi ukubala, silabantu abadala. Siyabonga ukuthi siyafundiswa ngolwazi lwe-corona.
linjani bantu bestudio 7 ngiyabingelela ngilapha kwele South Africa kodwa ngiyinzalo yeZimbabwe ya ngile problem manje angila yini indlela yokuxhumana lani ngaphandle kwakhona lapha esigabeni sikaMasendu lapha nePlumtree komuke kuthiwa komuke kulo malayitha laphana othiwa nguDiyeli ya wenza into engayithandiyo njalo engeke ithandwe ngumuntu uloku ethwala amadabula apho ecrosa lawo esiya egoli ebuye futhi abuyele egoli and akascreenwa akachekwa akayenziwa lutho so i-concern yami ukuthi khona uma ebuyele ekhaya laphana uzothelela abantu basekhaya umkhuhlane wecorona so engikucelayo lingavezi le gama lami kodwa-ke ake li-alame nje uchief Masendu li-alame amaphoyisa akomadlambuzi okuthi aqaphele lowo muntu ngikhuluma sowulele letha abanye amadabulapu lapho egoli esuka lawo ePlumtree ekhaya khona le uyabuyela futhi esiya kuphi ekhaya lo mkhuhlane kala mkhuhlane akula muntu oyaziyo kodwa kumamazwe ngamazwe izinto zinje so umkhuhlane lo ngaba khona esigabeni emakhaya ambona ukuthi khona into engalunga abantu bestudio 7 ngiyacela lisize lihambise umbiko lwe maphe libone ukuthi khona ungayafika khona usebenze ngoba ngiswele enye iplatform ngiyazi yona le kuphela so ngicela nje lingavezi igama lami indoda lo kuthiwa ngu-DL ungumalayitha angiyithandi indaba yakhe ngenxa yokuthi ekhaya laphana akula mithi njalo akula zibhedlela kuse-reserve akula ma-ambulensi akula lutho but ma engafika lo mkhuhlane lo ekhaya ethole kulo mngcwabo xhawulana labantu ezitolo axhawulana labantu uzasiqedela abantu usesigabeni sikachief Masendu eMasendu Central komuke
siyabingelela kustudio 7 silivuka njani kunye wonke labalaleli lo okhulumayo usis n khuluma ngisehaveron into engifuna ukuyikhuluma lapha ukuthi kambe shiya abazali shuwa labantwana bangaba lokho bebhizi befuna ukuthi izikolo zivule begijimele ukuyabhala imihloliso sho uqakathekileyo imfundo le mpilo yinebo yeimfundo iqakathekile kodwa nxa umkhuhlane lolokhu umemetheka kangaka umntwana noma umnyaka uzaphinda kulokuthi ahambe esikolo evule izikolo ethathe umkhuhlane abuyothela abazali afe futhi lala abazali bafe ngitsho bona yimpilo esingasekho yena le ukanti-ke noma kade bengahlala kungavulwa izikolo balandele iziqondiso zikahulumente umnyaka ozayo buyafika buyakwanisa ukuphinda abhale kulokhu bakhalela ukuthi ahambe esikolo izikolo zivule ubhale imihloliso kuyini shiwo umhloliso ngaphandle kwempilo yomuntu impilo iqakathekile kule mfundo abazali shiwo hhayi
labo bekungabalaleli bestudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Elebotswana lizaqala namuhla ukuvula izikolo lamabhizimusi obekuvaliwe ngenxa yegciwane le-coronavirus. ELeSouth Africa lona lithe kulosana obelulensuku ezimbili kuphela luzelwe olubulawe yi-coronavirus kulelo lizwe izolo. Zizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Inani labantu asebebulewe yi-coronavirus kuleli lizwe selikhwelile laya ku-94,900. Asebebanjwe yilo mkhuhlane sebephezu kwe-1.5 million. Izolo khona kufe abantu abedlula 1,500. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Inani labantu asebebanjwe igciwane le-coronavirus eZimbabwe selikhwelile laya kumatshumi amane lasitshiyangalombili 48. obe ngumsekeli kamphathi ntambo obona ngokwethulwa kwemibiko umnumzana Energy Motodi uxotshwe umsebenzi ngumongameli Mnangagwa izolo ngemva kokuxabana labaphathi ntambo bezano PF. Amazwe angentshonalanga sechotoze uhulumende kaMnangagwa ngokuqhubeka esephula amalungelo kaZulu. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na asibeni sonke njalo kweze kuseni kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungamilinkomo.